Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuse ni mtuagazi ngolwesi ni mshaka 6 kuzibandle la 2022. Igama nguntunga milinku mo. Ezi hamba pambi li. Kupupe abalichumila nenge COVID-19 eZimbabwe izo lo. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBay Bridge bezama ukuchapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurahundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBhalakwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe ilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8,737, kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,051. Amapolisa eBay Bridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngovulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxe lo mfundisi uSeni Spanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke olapha eZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminye imizi abazama ukuthi badingele abantu ababo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khona ngale goli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana ukuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanise ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweni amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa, njalo bebabisela ngemuva ngapha eZimbabwe abaningi kakhulu, ikati njalo solo sibona limfanekiso ebulenjini eyabanenga abachapha lomfula izulu linile kangaka kuyingozi angibona into ikhulumisana lathi njengamazi babhenza ukuthi kyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phezimbabho kwanise ukwanela wonke umuntu into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elilenotho lolangwayo elinjengezimbabho okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona oplatinum okukhona izinto eziningi kutsho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulabalutshwana ababeyibo abasuthayo abaningi belamba leyo ndaba imele ilungiswe yithi thina abantu bezimbabho ukwenzela ukuthi wonke umuntu ezimbabho akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi aze athathe ingozi kumbe agcine egalula ezama ukuchapha engene egodla
abanye babantu abeqa lomfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa
kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhulunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga akho kuyadingakala ukuthi yona i-passport ngayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanxa njengoba nxa umuntu eseyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha ezimbabwe iqinisiwa ngani ligolide yikho abantu sebehamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi beyengena egoli njalo-ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athola amaphepha ikakhulu ngapha emathebeleland siyazuthi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusoze uyithole leyo passport ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports
umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe yinhlanganiso yeibheji likazulu ebhalagwe ngomfumfu lithi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili lenhlanganiso ifake ilitshe leli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo
ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale ekhe ematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezozwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa ekuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imzila yeroli abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakubuthi yikho abakucabangelayo esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lo mphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani
ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa lokhu ungasiboni yini leso sidingo
Indoke ngikholwa ukuthi uyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngizakuzwa abanye esisebenza ndawonye nazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba lomthandazo odugcwela abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba babhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyukuthi yena njengomongameli uzimisele, okutho abanye bakhe wedha ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zeBhalagwe, ayisizo zakhamizi zeMathebeleleni ezikwenzileyo lokhu. Kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthe udaba lombhuqazwe kalukhulunywa kukhululekile, hayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzwileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efana nayo, kutshenzisa into ngabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umuntu umdumo bathi bawuzwile, ngoba abantu abayibo abafonileyo I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzwile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho kodwa bona bathi bacabanga ukuthi kwake kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ngomqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi, uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abasendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yakuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi akumele babe khona esikolweni lengezwe. Okwesibili lokho, uthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele ke ibhajethi yezemfundo ivelona ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le khona kathese ngibone ihlalela ku-14%, ikhuthile sibili phosa ngaye ithe yengeza amanye amapesentage ayisishiyagalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili siphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ubonile ukuthi ngakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasepho ngukukhamela yena kwalokwalakho kuncunyana. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ngama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa. Kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangele yena uthi ni thina esikukhangelise njengesihlangu sezimpilo association ukuthi ngama justice esilawo kathi singawaqhuma kabili sivele sabe sifuna inani lababalisi abangalabi sisabo kathi okuyinto enzima efuna ukuthi enziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho sisho ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku-130,000 siye ku-260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi-ke iklasi ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku-20 loba ku-25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Nako phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi, kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe baningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lokwalo liyabe likhula nalo nesilinganiso esifanayo kakhulu kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungazingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefunda ukulinganisa isikali sakhe bathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar. Ibe yimali ethengayo leyo, kanti-ke njalo le nani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwesi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngomfanakazi uMnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. Sobo yisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey wakoKhumalo ngizalwa eLupane eJojolo. Sakazi udaba engilolo indaba lama-passport, ama-e-passport lawa amasha. Mina kuphuma ama-passport amasha kanje noma i-passport. I-passport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olushiywayo kudala kubandla le-ZANU-PF eliphetheyo no-Minister wawomafezi. Ukhaze bekuthiwa ngubani ukhaze bekazembe. Ngithi disiphatha kanjani uhulumende we-ZANU-PF lezama-passport amasha singathola ama-passport esawenzayo. Lezama-passport abantu bami nami namanje aphumanga. Abantu bami bafunda ngamaphepha angalunganga e-South Africa but ngaphela ama-passport ibenthi bathola ama-student permit. Namanje angaze aphuma ama-passport akhona. Ngihlukumezekile kwe-South Africa abantu abafunda nzima but bezimali ezitshiswe everyday each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa ye-government esiphethe ye-ZANU-PF. Ngithi awayesinikeze ama-passport bezinzima zethu. Uhulumende we-ZANU-PF ongasuthi imali zabantu. Ukuropa abantu kwehluphe abantu beZimbabwe manje bakhulisa amaboda up and down behlupheka abantu akawazeli ubuhlungu na uhulumeni weZMPF uhulumeni weMDC njengoba ubuhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alila into elikhulumayo liqembu nje likuvotelwa lingaseselutho ngithi phaphamani bantu bomthakazi ngalama party amabili lawa iZMPF neMDC akula nto abayenzela abantu bemathepheland nje abantu baZimbabwe nje akula nto abayenzelana ngaphandle ngokutshontsha izimali nokuhlungiza abantu kuphela manje sihlungizwa amasosha sihlungizwa wonke umuntu eZimbabwe akula besizoyikhuluma sihlungizekile lezwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe lives matter omthwazi lives matter akuphele konke lokhu
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7 nina balale bonke. Happy New Year, siyanibongela abangenileyo uNkulunkulu abayenze umusa. Singathi ningaba nonyaka omuhle, unyaka wezibusiso 22, even as busisini. Ubingelelayo ngifiselani komadlambusi. Ngizathanda ngamafishane ukuthi qhaphuqhaphu ezindabeni esinethe lezona izolo. Ngizwa kusanda izigameko zabebandla leZANU-PF abancitsha abadala izalukazi ukudla. Ngizesikhali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala iyakhala mina ngangithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi gogo wami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ugogo kamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizoba kumoya omunye ewa exolisa laphana ngathi ngumuntu omdala-ke futhi unenembezi akadeserve ukuba sebandleni leZANU-PF ngoba abantu bebandla leZANU-PF afe unembeza inhliziyo
Ngikamini inkomo siyalibulisa lonke ba Studio 7 ngikamini inkomo kini lonke bantu ba Studio 7 bonke lo ngiyasibisela indaba ezimnandi kodwa ke si into esiyicelayo sicela into ingene kumnankakho engathi siyamzonda yena engayizi kahle sicela ukuthi naye ezwe isikhalo zethu kube izimpoko yayiyizimpoko khathesi ibulawayo kwakukotisi ziyathunga khathesi sokukotizethi kunokuthi singenze njani njengoba sesigcwele umhlaba wonke lomhlaba wonke sesiphendukele la usuzikhaqaza sesiyibovani siyacela ukuthi ke sibonelele lathi lami yabona
ikhulu linjani wemzalwane xabanisa abanye ba molweni bantwana benkosi hlabezulu omuhle hayi siyabonga inkosi 22 oye 2022 oye ngithanda nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town uBulawayo iMpowezi Kezi Lupane Wange efolosi sikhona eharareke hayi ngiyalithemba bantwana benkosi awukho kubi ngithanda ngithembela udalwa wami omuhle udalwa umuhle umfowethu nogeni nguwenyalaphana esibangani 1 ngiyakuthemba mfowethu nokuthanda awubakithi ngiyazi kukhona umsele ngambulisanga hayi lonke ngibizinyibele bakithi likhona ngiyakazi ngiyazi isihlubo zami zephi kodwa fokani mask fokani mamaski bantu ngigeze izandla sanitize bantu imikroni khona kopani lukhona lolu saphuke bakithi ngiyalithanda ngiyaqine ngiyakomutsha moveni ngwenya
Sanibonani, sanibonani basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke nje bonke kwizindawo lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7 nginombono omncane nenkulumo engilokuyizwa ikhulunywa ngugawule lalo bathi uJoseph Chuma abathi bona ama-sanctions alethwa i-opposition party i-MDC Alliance right ngizibuza ukuthi mina ngoba ingekho embusweni kungasiyo ephethelwe iwabuyisa njani ama-sanctions ngoba kayikho embusweni bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela bayewavalisa bona ama-sanctions nawo afakwa i-MDC Alliance kuthi ukuthi ngezinye indlela MDC Alliance ine-power ukudlula iZANU-PF bona kabavume lokho ukuthi MDC ine-power ukudlula iZANU-PF okunye futhi ngizama ukuthi ngicebise lawa amadoda angithi lawa athi afuna ukuqhuma ilizwe ngibona ngathi as long as because kungela muntu wenthwakazi oseparliament akulanto enyenziwa bafowethu thina into esingayenza ukuthi sikhampeni kuphela sithule mina ngindlela mzohamba ngiyovota mpika ngivotela yona imthwakazi kodwa ke nginazelela ukuthi asikhampeni yini njengoba sibuyisele ukungena eparliament singathi thina sifuna ukwehlukana leZimbabwe lemthwakazi beyodwa ngindawo lokuhlana kunzima kunzima kufuna abantu sebekhona ngale phakathi kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabiphelele emoyeni kuphela ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshi kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlali jwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iPhalamende mhlaka 6 ngosibandlela nyakenye ebezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Merrick Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iya phambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni obembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonoko I think base beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty whether democratic or republican base bebabopha. So okakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else bebabophe people who are around him. Ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona they already would have locked him up. Now try to is another country, but I think the sanctity of the country, whatever it is, division of the country, is not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapho okhona ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica the majority has stood up and instead of ukuchuchisa or ukugijimisa ama investigations they have done these things slowly, meticulously but surely. That's what I would say what is fundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabathathu bakuleli abagalule bafela kulimpopo ePage Bridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurahundi elifakwe inhlanganiso yeibheju likaZulu eBhalakwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Ni kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.